Ukuze izisebenzi ziphathiseke kundaba zomnotho ikuthi zithole phela inzuzo ethe xaxa, kufanele zithole ke iholo ethe xaxa. Nxa sikhangela okukhulunywa zingcitshi okwamanje, sibona ukuthi iholo elalitholakala ngama-60s, 70s, singathi lithenga okungcono kuleholo elitholakala okwamanje. So iholo elitholwa izisebenzi ngemva kokuba sesithole uzibuse, liholo elingathengi lutho. Nxa sikompeya leholo elaliholwa izisebenzi singakaze sithole uzibuse, kuyatshengisela ke ukuthi nxa sibuya kundaba zomholo kumbe zomnotho, izisebenzi siphathiseka kalutshwana ngokuthi phela kazilamali. Ukuze uphathiseke kundabeni zomnotho, ukwanise ke ukuthi ungathenga kumbe ngama-shares, uyanxa kuyikuthi uleplazi uyakwanisa ukulima, ikuthi ube leholo elithe xaxa. Nxa ke leli holo lingasakwanisi ke ukukuthengela kumbe ukuthi ungathenga loba yini okungakunceda, kuyatshengisela ukuthi amandla okuthi uphathiseke kundaba zomholo asemalutshwana nxa ulinganisa lesikhathi esidlulileyo.
Ungathini ngendlela izisebenzi eziphathwa ngayo elizweni nxa sikhangela ukuthi eziningi zazo zikhala ngeholo eliphansi kakhulu?
Loba njengelizwe sasayina ke ama-convention esingathi ngama-co-conventions. Lawa ngama-conventions anika ke izisebenzi ilungelo lokubuthana, ilungelo lokufoma ama-unions, ilungelo lokuphathiseka kundaba ze-collective bargaining. Nxa sikhangela in practice okwenzakalayo kumbe silomthetho yini enjalo, sibone engani sesibuyela emuva, singaba lakho emthethweni, but in practice sikutholi. Nxa sikhangela ke lama judgments avelela ema-court kwiminyaka edlulileyo, sesibone ama judgment anqabela abantu ukuthi bengabuthani, sesibone ama judgment anqabela abantu ukuthi bangayi ku-strike, sesibone ama-judgment athathela abantu iholo nxa bengayanga emsebenzini. Ekuqaleni izisebenzi zazibhadalwa ngokuthi zibuyile yini emsebenzini, ikho esasikwazi. Ngesilungu babesithi you avail yourself, kufanele ubhadalwe iholo nxa ubuyile nje emsebenzini. Nxa sikhangela ama-judgment aba khona okwamanje, sengathi usebenzile yini ukuze uthole iholo, sokuchiyana nje lokuqala. So nxa sikhangela ke singathi ngama conditions of employment kumbe indlela abantu abaphathwa ngayo emsebenzini, sibone ngani abantu sebephathwa lucuku njengendlela ababe phathwa ngayo ngesikhathi samabhunu.